Ngiyabona nganamhlanje bakhuluma ngokhetho luzaba khona emazweni achiyeneyo olungakenziwa. Kodwa nxa singakhangela olweZimbabwe, olweZimbabwe solwenziwe. Lule ngxabangxoza zalo ezifakiweyo khonapho ngaphandle kwakhona. Singakhohlwa ukuthi ukhetho lweZimbabwe solusemakhoti, solusemthethwandaba. Lapho luzakhethwa khona. Njengesadat, ngibona ngani labo bayafuna ukuthi bananzelele ukuthi bangakhuluma ngento esisemthethwandaba osokumele ukuthi ikhothi i-decide. Kungaba ngenye indlela kubatyekele bese kungani kuthiwa baba le ngxenye yokungani kuthiwa banga-influence ama-results kumbe influence ama-code kumbe ukuthi engxenye abanye babesebesithi khona hhayi thina sasimelele ukuthi i-code i-decide. Abantu besadat kwathutsha sebesithi so ngabazikhuphe phakathi kwalokho ngenxa yokuthi ama-elections eZimbabwe kasodaba abaluthethayo ngoba lulethwe kubo futhi ama-elections eZimbabwe ngama-elections oludaba solusemakhona
ye kodwa ngasikhangele sibili isadat yenongwayo ubona ngani nxa sesikhangela indaba ezendawo yena leyo kujalo ukuthi bakhangele eceleni nxa okunye kusenzakala kambe ukuthi vele bebengaluphatha udaba lolo loba nje nga alokho emthethwandaba
ngani bebengaluphatha ngingeza ke ngibaqambele ukuthi bengeza ke beluphatha angithi bebemenyiwe ukuzokhangela ama-elections uku-observe ama-elections sebevele sebekhulumile bona ukuthi ama-elections bawabona ehambe njani abazange besebekhulumile kwasekufika lolu daba olokuthi okhanyiswana emakhoti abazange betshintshe indlela kade bevele bona bethe khona bakhangela ama-elections bawabona ehanjiswe kuhle baloku bemikhona lapho sona thensi sesifuna ukuthi bakhulumeni nxa bengathatha ama-elections eZimbabwe bakanye kuwajena
siyabona-ke ukuthi kulo khetho oluzakwenziwa kwele-South Africa kuzobuya-ke le-DRC kanye le-Madagascar kambe bangakhuluma ngani khonapho nxa sesikhangele ukhetho lolo
okumele ukuthi bakhulume ngakho yikuthi bagcizelisise ukuthi ama-elections kumele kube nokuthula ikakhulu nxa ungakhangela indlela ama-elections abesenziwa ngayo ngaphi e-DRC nokuthi angithi sizwile ukuthi umkhokheli we-DRC uthi kasoze abe khona kumncintiswano so lapha sokumele ukuthi khangelwe indlela bazame ukufaka indlela ama-elections okumele ahambe ngayo ngabona nathi njengamazwe ase-Africa especially amazwe e-Southern Africa siyafisa ukuthi sibe lama-elections alokuthula angela ukhonona phakathi lokho kungaphumelana kuphela ngaphandle ukuthi siqalise ukuthi sifake imicabango ngokuthi kambe kuyini esingakwenza ukuthi lathi sibe lama-elections angelahluphi kuyini esingaxhasa ngakho njengamazwe angomakhelwane ukuthi sizame ukuthi siqondise indlela esenza ngama-elections athi sifane lamanye amazwe
ye nxa sesikhangela phambilini sibili kukhanya baxoxa futhi langodaba lwezomnotho nxa sikhangela-ke kuzwekazi le-Afrika kusadik yena leyi ubona ngani ezomnotho sibili kumele bazikhuthaze kanganani nxa sikhangela lokuthi phela into abaziyembayo ziyahanjiswa kwamanye amazwe kazilungiswa ikhona ngale-ke endaweni yesadik
mina ngibona ngani ezomnotho ziqakathekile and ini amazwe e-Southern Africa ngamazwe anothileyo kakhulu bona lawa amazwe esikhuluma ngayo njengabo-DRC balama-diamonds e-South Africa lama-diamonds lathi kuthiwa sindawo eZimbabwe le-South Africa balawo ngizafuna ukuthi sicabange indlela ngesikhathi siyikholoni sisakholonayiziwe i-Namibia ikholonayiziwe i-South Africa lathi sikholonayizwe ngama-British labo belokwabo indlela eyenza ukuthi abantu ababesikholonayizile baphumelele yikuthi babexhasana usmith babesinxa bemfakele ama-sanctions ngamanye amazwe i-South Africa yenze njani imxhasi usmith kungamthami i-South Africa yesisinxa ilama-sanctions ixhaswe yiZimbabwe ukuthi kungasikhami lathi njengamazwe e-Africa kasekeleni ukukhuluma kuphela nge-politics lezinye izinto asithi boneni ukuthi umnotho wethu siyawusebenzisa ngendlela ezifana nayo